Isahluko 10. Walwela ukukhonza kweqiniso. Indima 1.2. Umbuzo ka-A uthi, abantu bako-Israyeli babehlutshwa yini? Umbuzo ka-B uthi, ngobani ababephikisana lo-Elija entabeni iKhameli? U-Elija wayelibukele ixuku labantu lisadalala liqansa intaba iKhameli. Lanxa kwakusesempondo zankomo, kwakukhanya ukuthi lapho abantu laba babevela khona imbiza engasabekwa yeziko. Mhlawumbe le mizimba yayisithe hluthu ngenxa yesomiso esasesile minyaka emithathu lenxa yesikhona. Phakathi kwabo kwakulabaprofeti bakaBhali abangu-450 ababeziphakamisa behamba ngathi abanyatheli phansi. Babemzonda bemenyanya u-Elija wayengumprofeti kaJehova. Indlovukazi uJezebeli yayizibulele ngobuningi bazo izinceku zikaJehova, kodwa u-Elija wayezimisele ukulwisana lokukhonzwa kukaBhali. Lanxa kunjalo, wayeza kulwa kuze kube nini? Engxenye labaphristi bakaBhali babembona eyibunyonyo nje besithi kasoza benze lutho njengoba wayeyedwa. Inkosi u-Ahabi layo yayikhona ize ngenqola yayo yesikhosini. Layo yayisithi ingabona u-Elija izwe inhliziyo yayo inyamba. Indima 3-4. Umbuzo ka-A uthi, kuyini owakungenza ukuthi u-Elija esabe? Umbuzo ka-B uthi, sizaphendula yiphi imibuzo? Lanxa umprofeti u-Elija wayeyedwa, ngelanga lelo kwakuzakwenzakala izinto ayengasoze afazikhohlwa. Wababukela abantu betheleka, esazi ukuthi mhla lokho kwakuzabacacela ukuthi olamandla ngunkulunkulu yini kumbe ngabantu ababi. Inkunzi zasezithobelela. Wena ubona ngathi wayesizwa njani? Kumele ukuthi uvalo lwalumtshaya ngoba laye wayengumuntu njengathi.
UJakobe 5:17 uthi, u-Elija wayengumuntu njengathi. Wakhuleka ngokutshiseka ukuba izulu lingani. Lakanye kalinanga elizweni iminyaka emithathu lengxenye.
Phela wayegonjolozelwe ngabantu ababengathembekanga. Inkosi yayihlamukele uJehova kanye labaphristi ababengababulali. Yikho ke akuthandabuzwa ukuthi wayezibona eyedwa phakathi kwezitha. Kwakuhambe njani ama-Israyeli aze abe phakathi kwamalahla avutha kangaka? Kanti vele indaba le ingakusiza ngani? Kasiza ukuthi u-Elija watshengisa njani ukuthi wayelokholo, sibone lokuthi akwenzayo kungasinceda njani lamuhla. Impikiswano yayisilesi khathi eside ifika komlindi uyacina. Indima 5-6. Umbuzo ka-A uthi, abantu bako-Israyeli babephakathi kwayiphi impikiswano? Umbuzo ka-B uthi, inkosi u-Ahabi yamcunula njani uJehova? Kwase kulesikhathi eside u-Elija ebona abantu besizwe sakibo beninela kachana into eligugu kulazo zonke ababelazo futhi wayengeke abavimbe. Abantu bako-Israyeli babephakathi kwempikiswano. Kwakumele bakhethe ukuthi bazakhonza izithombe njengezizwe ezazingomakhelwana kumbe bazakhonza uJehova uNkulunkulu weqiniso. Ngesikhathi sika-Elija khona impikiswano le yayisitshisa. Inkosi u-Ahabi yayimcunule kakhulu uJehova. Yayitshade loJezebeli, indodakazi yenkosi yamaSidoni. UJezebeli wayefuna ukuthi wonke umuntu ko-Israyeli akhonze uBhali ukuze kukhonza uJehova kusale kuyinganekwane nje. U-Ahabi laye wavuma ukudonswa ngamakhala. Wakhela uBhali, unkulunkulu wabahedeni, ithempeli kanye le-altare njalo wakhokhele kumkhonzeni. Indima 7. Umbuzo ka-A uthi, kungani ukukhonza uBhali kwakuyinto embi kakhulu? Umbuzo ka-B uthi, kungani sileqiniso lokuthi iBhayibhili kaliziphikise endabeni yokuthi isomiso sangesikhathi sika-Elija sathatha isikhathi esinganani? Kungani ukukhonza uBhali kwakuyinto embi kangaka? Ngoba kwase kuhuga abaningi ko-Israyeli ukuthi batshiye uNkulunkulu weqiniso. Kati njalo ababekhonza uBhali babesenza izinto ezenyanyekayo futhi belochuku. Emathempelini akhona, kwakulezi febe zesilisa lezesifazane, kule mikhosi yokuziphatha ukubi kwezemacansini futhi babenikela ngabantwana. Ngakho-ke uJehova wathuma u-Elija Utayitshela u-Ahabi uthi kwakuza kuba lesomiso esasizaqhubeka yena aze atsho ukuthi kaziphele. Kwadlula iminyaka ethile, u-Elija wasebuyela ku-Ahabi esiyamtshela ukuthi aqoqele uzulu wonke kanye labaprofethi bakaBhali entabeni iKhameli. Indima 8. Umbuzo uthi, indaba kaBhali ingasinceda yini lamuhla? Chaza. Impikiswano le ingasinceda yini lamuhla? Abanye bangacabanga ukuthi indaba yokukhonzwa kwaBhali kayilani lathi njengoba engasekho amathempeli akhe lama-altari akhe. Kodwa indaba le kayisiyombhali njengancediyo. Ibala elithi uBhali lisho ukuthi mnikazi kumbe inkosi. UJehova watshela abantu bakhe ukuthi kwakumele bakhethe ukuthi yena abe ngubhali wabo, okutsho umyeni wabo. Uyakunanzelela yini ukuthi abanye abantu balokhu bekhonza amanye amakhosi hatshi uNkulunkulu somandla? Nxa umuntu angadela ukukhonza uJehova abe sekhetha ukugijimisana le mali, umsebenzi, ukuzilibazisa, ezemacansini kumbe abanye onkulunkulu ezingeke sibabale sibaqede, uyabe ekhethe inkosi yakhe.
URoma 6 verse 16 uthi, kalazi yini ukuthi nxa lizinikela komunye umuntu ukuba limlalele njengezigqili, liyizigqili kulowo elimlalelayo, langabe liyizigqili zesono okuholela ekufeni, loba ezokulalela okuholela ekulungeni na?
Ngamanye amazwi, izinto ezazisenziwa ngabantu ababekhonza uBhali zihambelana lezinto ezenziwa ngabantu lamuhla. Ukucabangisisa ngokuthi abantu kwakumele bakhethe phakathi kukaJehova loBhali kungasisiza ukuthi sikhethe kuhle ukuthi sizakhonza bani. Babethandabuza. Indima 9. Umbuzo ka-A uthi, kungani intaba iKhameli yayiyindawo efaneleyo kuveza ukuthi ukukhonza uBhali kwakungasizi ngalutho? Umbuzo ka-B uthi, u-Elija wathini ebantwini? Nxa umuntu wayesesiqongweni sentaba iKhameli, wayebona isigodi saseKishoni esasiphansi khonapho, abone lolwandle olukhulu oluseduze kuze kuyefika lasezintabeni zaseLebanoni ezasemkhawulweni owawusenyakatho. Amabala angaphansi athi, intaba iKhameli yayandise ukuba lohlaza kanye lomoya owawuvunguza usuka elwandle njalo wawusenza ukuthi kuhlale kulezulu kanye lamazolo. Kumele ukuthi abantu bakaBhali babeyiqakathekisa indawo le ngoba babesithi nguyonisa izulu. Yikho iKhameli yayindawo efaneleyo ukuveza ukuthi ukukhonza uBhali akusizi ngalutho njengoba yayisingani inkangala. Endimeni. Yikho ke bonke abantu ababebizwe ngu-Elija babengazibonela ukuthi ilizwe laselonakele. Ilizwe lalivundile, uJehova elinike izizukulwane zika-Abrahama laselintshintshe laba yinkangala. Umhlabathi wawusuyisikwakwa njengoba lelanga lalihlala litshisa be. Phela abantu bakaJehova babewonile. Babuthana ke u-Elija wasesithi kubo, lizathandabuza kuze kube nini ngeminakano emibili le na? Nxa uJehova enguNkulunkulu umlandeleni, kodwa nxa uBhali enguNkulunkulu umlandeleni. U-1 Amakhosi 18 verse 21. Indima 10. Umbuzo uthi, kutshoni ukuthi abantu bangesikhathi sika-Elija babethandabuza ngeminakano emibili, njalo yiliphi iqiniso eliqakathekileyo abasebelikhohliwe? Wayesitshoni u-Elija lapho esithi babethandabuza ngeminakano emibili. Abantu bako-Israyeli babengakunanzeleli ukuthi kwakumele bakhethe ukuthi babezakhonza uJehova yini loba uBhali. Babebona ngathi bangaxotshanisa impala ezimbili ngasikhathi sinye, bathokoze uBhali ngokwenza imicimbi-cimbi yakhe, baphinde bacele ukuthi uJehova uNkulunkulu ababusise. Mhlawumbe babezitshela ukuthi uBhali wayezababusisa ngenala langezifuyo, uJehova uNkulunkulu wamabutho yena abesebavikele ezitheni. U-1 Samuel 17 verse 45. Basebekhohlwe iqiniso liqakatheke kakhulu njalo labanengi lamuhla balokhu bengalizwisisi. UJehova kafuni ukuthi sikhonze abanye onkulunkulu. UnguNkulunkulu olobukhwele futhi nguye yedwa okufanele akhonzwe. Kamamukeli umuntu ozama ukukhonza yena ngapha ekhonza uNkulunkulu bamanga njalo lokhu kuyamcunula.
UExodus 20 verse 5 uthi, ungakhothameli izithombe njalo ungazikhonzi. Ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho nguNkulunkulu lobukhwele ojezisa abantwana ngenxa yezono zaboyise kuze kube isizukulwane sesithathu lesesine salabo abangizondayo.
Indima 11. Umbuzo uthi, ubona ngani lokho elija kukhulumayo entabeni iKhameli kungasisiza njani ukuthi sihlale sizihlola? Ama-Israyeli ayethandabuza njengomuntu ozama ukuhamba ngezindlela ezimbili ngasikhathi sinye. Abantu abaningi lamuhla benza njalo. Basuka baqakathekisa abanye obhali kulokuthi bakhonze uNkulunkulu kuphela. Kodwa ukulalela isixwayiso sika-Elijah sokuthi singathandabuzi kungasisiza ukuthi sihlale sihlolisisa ukukhonza kwethu kanye lokuthi kuyini okuqakatheke kakhulu kithi. Kwacaca ukuthi ngubani uNkulunkulu weqiniso. Indima 12-13. Umbuzo ka-A uthi, u-Elijah wabuya lecebo bani elalizaveza ukuthi uNkulunkulu weqiniso ngubani? Umbuzo ka-B uthi, thina singatshengisa njani ukuthi siyamthemba uJehova njengo-Elijah? U-Elijah wabuya lecebo elilula lokuveza ukuthi uNkulunkulu weqiniso ngubani. Wathi abapristi bakaBhali balungise i-altare babeke umnikelo phezu kwalo bese bekhuleka kuNkulunkulu wabo ukuthi alumathise umlilo. U-Elijah laye wayeza kwenza njalo. Waphinda wathi kubo, uNkulunkulu ozaphendula ngomlilo nguyeke uNkulunkulu. U-1 Amakhosi 18:24-25. U-Elijah wayekwazi mhlophe ukuthi mbani uNkulunkulu weqiniso. Ukholo lwakhe lwaluqine okokuthi wayengesabi ukwenza ukuthi umsebenzi wezitha zakhe ube lula. Yikho wazivumela ukuthi ziqale zona kunikela. Zakhetha ke inkunzi eyayizanikelwa kuBhali zasezikhuleka kuye. Amabala ngaphansi athi, uyakunanzelela yini ukuthi u-Elija wathi nxa sebenikela umhlatshelo wabo bangavasi umlilo? Ezinye izifundiswa zithi, ngezinye izikhathi abantu ababekhonza izithombe babesiba lama-altare ayelesikhala esingakhanyiwo ngaphansi ukuze kukhanya ngathi umlilo ulumathiswe ngendlela eyisimangaliso. Lamhla kasikhangelelanga ukuthi uJehova asenzele izimangaliso. Lanxa kunjalo kakantshintshi, yikho ke kufanele simthembe njengo-Elija. Ngokwesibonelo, nxa abanye bephikisana lokutshiwo liBhayibhili, akumelanga sesabe ukubanika ithuba lokuthi baqale bona ukuveza abakucabangayo. Kumele senze njengo-Elija, sithembe ukuthi uJehova nguyozalungisa izindaba. Lokhu sikwenza ngokuthemba ilizwi likaNkulunkulu eliphefumulelweyo, elilungiselelwe ukuqondisa izinto, singathembi ukuhlakanipha kwethu. U-2 Timothy 3:16. Indima 14. Umbuzo uthi, u-Elijah wabahoza wathini abaprofeti bakaBhali njalo wayebahozelani? Abaprofeti bakaBhali bawulungilungisa umnikelo wabo basebebiza uNkulunkulu wabo besithi, we Bhali, sabela bo. Baklabalala besaklabalala okwamahora amaningi. Kodwa kubanga lampendulo, kakho waphendulayo. Emini enkulu Elijah waqalisa wahoza esithi engxenye uBhali kabaphenduli ngoba ubambekile kumbe uphakathi kohambo loba ulele yikho efuna ukuvuswa. U-Elijah wathi kubo ngqondo laba, klabalalani ngamandla. U-1 Amakhosi 18:26-27. Kusegcekeni ukuthi wayebona ukuthi ukukhonza uBhali kwakuyikudlala amandlwane njalo wayefuna kucace ebantwini bakaNkulunkulu ukuthi uBhali wayeyisiphamaso nje. Indima 15. Umbuzo uthi, indaba yabapristi bakaBhali isitshengisa njani ukuthi akusizi ngalutho ukukhonza abanye onkulunkulu? Lapho-ke abaprofeti bakaBhali benza ngathi sebephambene. Baklabalala ngamandla baziklaya ngezingqamu langezinkemba njengoba kwakuwumkhuba wabo kwaze kwajuluka igazi. Kodwa kuzange kubancede. Akubanga lalutho, akubanga lampendulo, kakho wazihlupha ngakho. 1 Amakhosi 18:28-29. Kwacaca ukuthi kwakungelanto okuthiwa ngubhali. Kwakuyindlela kaSathane yokuhuga abantu ukuthi baqine bengasamkhonzi uJehova. Kuyakhanya ke ukuthi sizadana kakhulu kumbe siyangeke nxa singakhetha ukukhonza omunye uNkulunkulu kulokuthi sikhonze uJehova.
Ihubo 25:3 lithi, kakukho bani othemba lakhe likuwe ozayangiswa lanini, kodwa bazayangiswa abadinga ukulimaza kungela sizathu. Ihubo 115:4-8 lithi, kodwa izithombe zabo yisiliva legolide, zenziwe ngezandla zabantu. Zile mlomo, kodwa akazikhulumi, amehlo, kodwa akaziboni, zile zindlebe, kodwa akazizwa, amakhala, kodwa akazizwa kunuka. Zile zandla, kodwa akazizwa ukuthinta, izinyawo, kodwa akazikwazi ukuhamba. Njalo ngeke nje zikhuphe umsindo ngemphimbo yazo. Labo abazenzayo baza kuba njengazo, kube njalo la kulabo abathemba kuzo.
UNkulunkulu weqiniso waphendula. Indima 16. Umbuzo ka-A uthi, lapho Elija elungisa i-altare likaJehova entabeni iKameli, abantu bangabe bakhumbulani? Umbuzo ka-B uthi, u-Elija waphinda watshengisa njani ukuthi wayemthemba uNkulunkulu wakhe? Ngemva kwemini enkulu lafika ithuba lika-Elija lokunikela owakhe umhlatshelo. Walungisa i-altare likaJehova, mhlawumbe lalidilizwe ngabantu ababengafuni ndakuzwa ngokukhonza kweqiniso. Wasebenzisa amatshe angu-12. Engxenye wayefuna ukukhumbuza izizwana ezingu-10 zako-Israyeli ukuthi lazo kwakumele ziwulandele umthetho waphiwa zonke izizwana zako-Israyeli ezingu-12. Ngemva kwalokho, wabeka umnikelo wakhe phezu kwe-altare, wathi kabalithele ngamanzi kwaze kwaba angathi kusexhaphozini. Mhlawumbe babewathethe elwandle olukhulu lwaluseduze. Wata kugejwe lomgelo ogombolozela i-altare ugcwaliswe ngamanzi. Ekuqaliseni wayenze umsebenzi wabaprofethi bakaBhali wabalula, kodwa kathesi wayesesenza okaJehova obelukhuni ngazo zonke izindlela. Wayemthemba sibili uNkulunkulu wakhe. Indima 17. Umbuzo uthi, umthandazo ka-Elija wakuveza njani ukuthi kuyini okwakuqakathekile kuye futhi singamlingisela njani nxa sithandaza? U-Elija wateselungise zonke izinto, wathandaza. Umthandazo wakhe wawumfitshane kodwa ucacile futhi wawutshengisa ukuthi kuyini ayekuqakathekisa. Okokuqala, wayefuna kucace ukuthi wayenguNkulunkulu ko-Israyeli nguJehova hatshi uBhali. Okwesibili, wayefuna wonke umuntu akwazi ukuthi yena wayeyinceku kaJehova njalo udumo lonke lwalumele luye kuNkulunkulu. Okokucina, watshengisa ukuthi wayelokhu ebakhathalela abantu ngoba wayelesifiso esikhulu sokuthi uJehova aguqule izinhliziyo zabo. U-1 Amakhosi 18:36-37. Lanxa ungathembeki kwabo kwakubathele emanyaleni, u-Elija wayelokhu ebathanda. Lathi kuqakathekile ukuthi nxa sithandaza sithobeke njengo-Elija, sithandazele abanye abadinga uncedo kanye lokuthi ibizo likaNkulunkulu lingcweliswe. Indima 18-19. Umbuzo ka-A uthi, uJehova ophendula njani umkhuleko ka-Elija? Umbuzo ka-B uthi, u-Elija watshela abantu ukuthi benzeni njalo kungani kwakungamelanga abapristi bakaBhali baxolelwe? Mhlawumbe kulabaningi ababezibuza ukuthi iyozala nkomoni. Kambe uJehova laye wayeza kwehluleka yini njengobhali? Ngemva komthandazo bayithola impendulo. IBhayibheli lithi, khonoko umlilo kaJehova wehla watshisa umhlatshelo, inkuni, amatshe lomhlabathi, kwaze kwatsha la manzi ayesemgelweni. U-1 Amakhosi 18:38. Lesi kwakuyisimanga sezimanga. Manje abantu bathini? Bonke bavungama bathi, uJehova nguye uNkulunkulu. UJehova nguye uNkulunkulu. U-1 Amakhosi 18:39. Base belibone liqiniso. kodwa babengakatshengisi ukuthi balokholo. Phela ukuvuma ukuthi uJehova ngunkulunkulu weqiniso ngenxa yokuthi base bebone umlilo vela ezulwini kwakungenelanga. Yikho Elijah wabatshela ukuthi benze kwedlula lapho. Wathi kwakumele balalele umthetho kaJehova owawusithi abaprofeti bamanga labantu abakhonza izithombe kwakumele babulawe. Lokho kwakumele ukuthi ngabe babekwenze kudala. Abapriesti bakaBhali babeyizitha zikaJehova uNkulunkulu ezazizimisele ukuphikisana lenhloso yakhe loba sekutheni. Kwakumele baxolelwe yini? Kanti bona babebazwela yini abantwana ababengelacala ababebatshisa emlilweni ngesikhathi benikela kuBhali?
Izaga 21 verse 13 zithi, uma umuntu egcika izindlebe zakhe ukuze angezwa ukukhala kwabayanga, laye uzakuthi esekhala angalalelwa muntu.
Ngakho-ke sasingekho ngitsho isizathu sokubazwela abapristi laba. U-Elija wahle wathi kabasuselwe amanqe, lakanye kabazange balibonela kusasa. Indima 20. Umbuzo uthi, kungani ukungaqondanga kusola ukuthi u-Elija wabulala abaprofeti bakaBhali? Lamhla kulabanye abakusolayo ukuthi u-Elija wabulala abaprofeti bakaBhali entabeni iKhameli. Abanye bakhathazwa ukuthi abantu abalentshise kwengelangqondo bangagcina besithi kuqondile ukuhlukuluza abantu abangafuni ukwamukela ukholo lwabo ngoba lo Elijah wakwenza. Kuyadanisa ukuthi baningi abakwenzayo lokho. Kodwa u-Elijah wayengenzi okwekhanda lakhe. Wayengummeli kaJehova futhi wayesenza lokho ayemthume khona. Kanti njalo amaKristu eqiniso yakwazi ukuthi wona akufanelanga ahlasele abantu ababi esithi alingisela u-Elija. Kodwa alandela umlayo uJesu Kristu awunika abafundi bakhe. Watshela uPetro wathi, buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngoba bonke abakhokha inkemba bazakufa ngenkemba. UMateyu 26 verse 52. UJehova nguye ozakwahlulela ngendlela efaneleyo esebenza indodana yakhe. Indima 21. Umbuzo uthi, lokho Elijah kwenzayo kuwafundisana amaKristu eqiniso lamuhla. Wonke amaKristu eqiniso kumele aphile ngendlela etshengisa ukuthi alokholo. Okunye angakwenza yikulingisela abantu ababelokholo njengo-Elijah. Wasiza abanye ukuthi bakhonze uJehova njalo kazange akhonze abanye onkulunkulu. Waba lesibindi sokuveza umenemene benkolo uSathane ayisebenzisa ukuhuga abantu ukuthi bangakhonzi uJehova. Kazange alandele izifiso zakhe futhi kazange athembe iziphiwo zakhe, kodwa wathemba ukuthi uNkulunkulu nguye owayezalungisa konke. U-Elijah wakulwela sibili ukukhonza kweqiniso. Yikho-ke sonke kasimlingiseleni. Isomiso sangesikhathi ka-Elijah sathatha isikhathi esinganani. U-Elijah umprofeti kaJehova watshela inkosi u-Ahabi ukuthi isomiso esasesidonse isikhathi eside sasesizaphela. Isaziso lesi wasikhipha ngomnyaka wesithathu, u-1 Amakhosi 18 verse 1. Kukhanya ngathi iminyaka le ibalwa kusukela ngelanga amemezela ngalo ukuthi izulu lalingasoze line. UJehova wanisa izulu Elija esanda kutsho ukuthi uNkulunkulu uzalinisa. Abanye bangathi izulu lana phakathi komnyaka wesithathu, besitsho ukuthi isomiso saphela iminyaka emithathu ingakeneli. Kodwa uJesu noJakobe bathi indlala leyathatha iminyaka emithathu lengxenye. ULuka 4 verse 25, loJakobe 5 verse 17. Manje ukuyikho yikuphi? Ko-Israyeli wasendulo kwakuhlala kungelazulu inyanga zize zibe yisithupha. Akuthandabuza ukuthi u-Elija wathi ezotshela u-Ahabi ngesomiso kwase kukhanya ukuthi izulu lase liphuzile futhi kwase kusonakala. Lokhu kutsho ukuthi isomiso sase silezinyanga ezingaba yisithupha siqalisile. U-Elija wakhipha isaziso sokuphela kwesomiso ngomnyaka wesithathu emveni kokuba ekhiphe sokuqala. Okutsho ukuthi isomiso sasesidonse iminyaka emithathu kanye lezinyanga ezingaba yisithupha. Yikho-ke kwase kudlule iminyaka emithathu lengxenye ngesikhathi abantu besiyabuthana entabeni iKhameli ukuze babone ukuthi ngubani uNkulunkulu weqiniso. U-Elijah wahamba ngesikhathi esihle sibili siyahlangana lo Ahabi wokuqala. Phela abantu babekholwa ukuthi uBhali wayengumgadi wamayezi, uNkulunkulu oletha izulu ngesikhathi esifaneleyo. Njengoba izulu laseliphuze kakhulu, engxenye basebezivuza besithi, uBhali ungaphi? Uzalinisa nini izulu? Kumele ukuthi isaziso sika-Elijah sokuthi kwakungasoze kube lezulu lamazolo yena azatsho sabagwaza emahlabankomo abantu ababekhonza uBhali. Imibuzo ongacabangisisa ngayo. Isibonelo sika-Elijah singasifundisani mayelana lokukhonza uJehova. Singamlingisela njani u-Elijah nxa sixoxa labantu abaphikisana lalokho iBhayibheli elikutshoyo? Umthandazo ka-Elijah esentabeni iKhameli ungasifundisani. Ufuna ukumlingisela njani u-Elijah?